soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 Mabasa 2022 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenziwe ngohulumende weZimbabwe singathi yokuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotipu. Izindola kalisancedi, abantu kabalifuni, abana confidence lana. So ukuthi uhulumende athena uzabhala ikhulu lezindola abantu bengalifuni, akuncedi, akuthuthukisi umnotho. Kahle kahle uyaqhubeka usifa ngoba okwenzakalayo intengo yempahla izaqhaza.
Abebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe babika ukubana baza kwethula imali entsha ehlangeneyo yephepha yamadola alikhulu $300. Kulabantu abangaba yisigidi lenxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eZimbabwe phakathi kwamaviki amabili edluleyo phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo. Behlaba abantu lezi jikiseni kusukisela mhlaka 21 wenyanga edluleyo ekambimbitho baphela ngo-3 Mabasa.
So we've got a show umthwaphona honoring imbobelezini ona abaculi bembobo abacula kudala kusukisela ngo-1960 something up to right now. One of the lights of local policy is in Dosa, which means Amapovesi and others. So the Zenzaleo show on the Friday, Kara 8th of April 2022. Therefore, at 5 p.m., we are at 8, every hour is here at 10.
Abenhlanganiso yezemidlalo yemiculo lokulingisa iyethukela Arts Foundation yakoBulawayo bathi balomcimbi abazawenza ngempela viki ukuhlonipha amaqhawe umculo womdumo wembuki. Zonke lezi ndaba lezinye lizo ziza kulo msakazo. Abebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe babika ukubana baza kwethula imali entsha ehlangeneyo yamadola alikhulu Zimbabwe $100 eyephepha. Le mali yethulwa phansi komthetho kahulumende we-Statutory Instrument 68A of 2022. Intethe lezi ndaba yethu uMavis Gama uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
WeZimbabwe singathi yokuzama ukunamathisela umgano ofileyo ngeselotipu loba uzama ukubuthamaza sichitheyile. Into enzima kakhulu, izindola kalisancedi, abantu kabalifuni, abala confidence layo. So ukuthi uhulumende athena uzabhala ikhulu lezindola abantu bengalifuni, akuncedi, akuthuthukisi umnotho. Kahle kahle uyaqhubeka usifa ngoba okwenzakalayo intengo yempahla izaqhaza. Izaqhaza ngezindola kula ngamanye amakharensi.
Unandisa ngokuthi sizaphazamisa umnotho kangakanani lesi senzo sikahulumende uMnumzana Nondo.
Okubuhlungu kakhulu ukuthi izindola lelo liyaqhubeka lisiwa against iRand, okuyukuthi thina njengomkambo weSouth Africa sizama ukuthenga khona izinto eSouth Africa kuzasidulela nje. So kahle kahle injongo kahulumende angizwisisi. Kodwa okumqoka okucacayo kumuntu wonke ukuthi injongo yabantu lekahulumende zichiyene. Abantu bafuna impila kahle, into zihambe kuhle. Uhulumende eyakhe injongo isegcekeni, ufuna abaphezulu badle, thina abaphansi sithwale nzima. Ngokunjalo usithi ngamafitshane kuyacaca ukuthi uhulumende kabathanda abantu ababusayo.
Kwagcizelelwa njalo ngenye ingcwethi
mnumzala Dumisani Nyathi wakubulawayo yena uxwayisa uzulu ukuthi azi ukuba ukulethwa kwale mali kungasoze kutsho ukuba umnotho uzoguquka.
Infekthi vele kakula lutho kuyatshintsha, akutshintshi lutho, kakustabilize ama-prizes, even kaku-improve i-economy yaseZimbabwe. Njalo sikhangelela ukuthi ama-cost azaqhubeka lokhu ekhwela, that is ama-cost ama-raw materials khangelela kwamakhampani ayimpothayo, even i-cost of igetsi yamanzi, konke sikhangelela ukuthi kungakhwela. Sesikhangela lathi thina nje abantu jikelele ama cost of ama basic commodities lakho njalo kuzakhwela.
Unyathi ngiveza njalo ukuba lelinyathelo likahulumende lizokwenza iqhubeke isesha amandlayo imali yakuleli xa iqhathaniswa leya kwamanye amazwe.
Ngenxa yokuthi inflation yathi siqansa, i-exchange rate yezi iphakathi kwedola laseZimbabwe lamanye ama-currencies iyabe lokho elisiwa ibhola. Okumele kulungisiswe nguhulumende waseZimbabwe yindaba i-policy on currency. Yinto emele ilungisiswe naleyo ukwenzela ukuthi into yonke ikuze kube stagnant and i-economy respond. But i-$100 leyo kulethwa kwi-economy, hayi, singakhangelela okuhle, akulalutho okutshintshayo.
Ukuza kwe-$100 kuveza kahle kamhlophe ukuthi imali yeZimbabwe iyawa amandla okuthenga, okuza kwenza ukuthi izinto zikhwele ezitolo okwedlula lokho ekade zikho khona, ngokuba phela nxa ngabe isehla amandla, isiwa amandla, izinto ziyakhwela. Uveza kahle kamhlophe futhi ukuthi lokho uhulumende ayekukhangelela ukuthi imali yeZimbabwe ingaqina amandla nxa iqathaniswa lerandi, ledola, lepawundi, le-euro, kakusilo qiniso, akwenzakali ngoba phela ezomnotho kazimanga kahle. Imali kayiqini, ezomnotho zingamanga kahle, ezomnotho zidinga ipolitiki ukuthi ime kahle ukuze lazo zihambe ngendlela efaneleyo.
Ayisoze ke itshintshe lutho ngokubona kwethu. Okwenzakalayo ukuthi sesizabona nje ukuthi intengo ke ingaqalela phela ku-100. Besibona okuningi ke kuyikuthi intengo ibisiqalela ku-50 ngokuthi yiyo phela imali enkulu. Sesiyabona ke izinto seziqalela ke ku-100 nale efakiweyo. Yikho esaye sikubone kulandelwa ngumkambo. Umkambo usuka ugijimele ke yona leyo imali ke ekhona efakiweyo.
Umhlali wakubulawayo umnumzana Thabani Mabhena laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Ngizawuthola sokule 100 pond nothengeni leZimbabwe. Kuyasisiza ngani gokhweni lokuze nivele isifile? Ma ilokuze nifile, economic ifile, kuyasiza ngani ukuba le 100 not? Ngoba ayitshintshi lutho nje. Akusincedi ngalutho lokho, mina ngubona lokho ngo-100 not okwenzani le. Kulokuthi baqale balungise umnotho welizwe first. Asidingi imali enkulu, thina sifuna ukuthi umnotho ube kahle first, bese sikhuluma i-currency right.
Uhulumende uveze ukuba imali ehlangeneyo e-100 pound esanda kuphawulwa izokuba isisebenza ngokusemthethweni kusukwana ezilandelayo ngenyanga kaNtulikazi nyakenye. Uhulumende ngaphansi kwabebhanga be-RBZ waveza enye imali njalo ehlangeneyo yamadola angamashumi amahlanu, i-50 bond.
Kulabantu abangaba yisigidi lengxenye 1.5 million abenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phakathi kwamaviki amabili phansi kohlelo lukahulumende lokuphuma ijumo behlaba abantu ijekiseni leli kusukisela mhla ka-21 wenyanga edluleyo ekambimbito lwaphela linyanga mhla ka-3 Mabasa. phansi kwalolu hlelo kuhlatshwe abaphezulu kwesigidi esisodwa 1.1 million ijekiseni lakuqala abazinkulungwane eziphezulu kwekhulu 116,607 bahlatshwa elesibili kwathi abaphezulu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili 268,403 bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu leli jekiseni bese kungani kumadolo nzima kunyanga ezedluleyo obese kudala ukwesabela ubana amajekiseni edlula izigidi ezingamashumi amabili lambili 22 million doses ayithengwe nguhulumende angagcina elahlwa. Leli Zimbabwe lalivele liqoqa ukuhlaba abantu abayizigidi ezilishumi 10 million ekupheleni komnyaka odluleyo oka 2021 kodwa akwenzakalanga njengokuhlela oyayikwenzile uhulumende. Kwagcina kuhlatshwe abaphezulu kwezigidi ezintathu kuphela. Ngemva kohlelo lokuphuma ijumo sebenze inkulungwane eziphezulu kwezigidi ezinhlanu lengxenye 5.6 million asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala. Abayizigidi ezedlula ezine 4.4 million bahlatshwa elesibili. Abaphansi kwengxenye yesigidi bahlatshwa elesithathu elebooster. Uhulumende weZimbabwe uthi uzasungula isigaba sesibili sokuphuma ijumo ehlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kusukisela mhlaka 2 wenyanga ezayo ekaNkwenkwezi lusiyaphela mhlaka 15. ELaMelika selinike ele-Ukraine izigidi ezilikhulu zamadola US$100 million yokuthenga izikhali zokulwisana lele-Russia eletheswa umlando wokubulala abantu mahlayana edolobheni le-Bucha abedlula amakhulu amathathu abaphoselwa egodini linye bagqitshelwa i-mass grave. Abanye babo babikwa babulawelwa ezindlini lemigwaqweni bengahlomanga. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
ELaMelika lenze lokhu kulandela umbiko oqakathekileyo owethulwe ngumongameli Volodymyr Zelensky izolo kuhlangothi lwezomvikela kunhlanganiso United Nations EUN Security Council. I-Reuters ibika ukuba uZelensky ukubeke sobala ukuba ele-Russia labhongoda abantu abaningi labaphosela emgodini omkhulu njalo abanye abafayo bajiywa emigwaqweni lezindlini. UZelensky uthi ele-Russia kumele lijeziswe ngoba libulele abantu njengenyamazana. Kodwa ele-Russia liyakuphika wonke lokhu lisithi uhulumende kaZelensky nguye obulele abantu eBucha, Irpin lezinye indawo. Umfundisi uSenzibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance uthi kunengi okwethusayo okwenzakala kule Ukraine.
Udaba lolu liyethusa kakhulu kodwa thina siyakwazi ukuthi kulamanye amazwe ake yangena esingathi kuma-situations kumbe kumonakalo ofana nayo. Into eqakathekileyo kathesi ukuthi amazwe umhlaba wonke jikelele akusetshenzwe masinya ukuthi kumiswe ukulwa lokho okwenziwayo ngenxa yokuthi kuthi ukuthi kulomonakalo omningi owenzakalayo omunye esingawuboniyo ofihlakeleyo. Okokuqala ukumisa ukulwa ukwenzela ukuthi impilo zabantu zikwanise ukuthi sikwanise ukuthi sizigcine.
Usibanda uphinde wathi
okwesibili okusokuqakathekile ukuthi lindaba ngendlela esiyiyo yona sokumele i-United Nations ingenele kulolu daba ibe yiyo engenayo ekhulumisana le-Russia, ekhulumisana labo NATO ukwenzela ukuthi kube lendlela okungakhangelisisa ukuthi kanti kwenzakalani. Njalo kokugcina ngibona ngani indaba izagcinisisiya e-Hague ku-International Criminal Court ukuthi kuyethoniswa kufunyane ukuthi kanti kwahamba njani lawa mabutho abulalayo abethunywe ngubani. Njalo yinto abebezenzela kumbe yinto abayithunywe ilizwe ele-Russia belikwazi ukuthi bayakwenza khonokho. Ngakho sokusiba licala elikhulu lelo okuyasomela ukuthi likhangele.
Umfundisi Raymond okuBaptist Church kobulawayo uthi lokhu kuyafana lombhuqazwe wegugurawondi.
Kuyasikhumbuza umbhuqazwe i-genocide yokubulawa kwabantu ngendaba yegugurawondi. Ngoba nxa sihamba thina sisiye emaphandleni ezindawo ezitshiyeneyo esilobela kwendaweni okuthiwa ko Johnson eBalagwe ngapha Echolocho Chiago Agiwe Gubitregu endaweni etshiyeneyo kulamangcwaba ethiwa ngesikhiwa ngama-shallow graves ngesinye isikhathi ubona inja isihambela ilethambo emlonyeni.
Umathi uthi okwenzakala kwele Ukraine kuzisa usizi.
Lokhu kuyahlukuluza abantu okuthiwa ngesikhiwa i-trauma and recurrent trauma, kutsho ukuthi i-trauma ukuhlukuluzwa okwanokuyana okwakudala kuyavuka futhi kungani yokuthunikisa abantu. Into embi sibili ukubulala abantu njengeswabanda.
I-Associated Press ibika ukuba kulabantu abedlula izigidi eziyisithupha 6 million asebebaleke kwele Ukraine bayaphephela kwamanye amazwe. Okwamanje abakhokhela umanyano we-European Union, i-NATO labanye sebefuna ukufakela ele-Russia ezinye izijeziso zenoto kulandela imbiko ethi babulala abantu mahlayana kwele Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKip Stube.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa loMnumzana Mbonyeni Dube okhanda njalo olungisa izivalo lamafasitela ekwele South Africa. UDube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana usebenza labantu ababili loba nje kwesinye isikhathi kunzima ukuthola imali elizweni leli.
Ngizala ePlumtree, eZimbabwe ePlumtree. Okwamanje ngokuphila ngilapha eSouth Africa. Egoli ngafika ngo-2010.
Ye, kwakunjani ufika kuze kube lamhlanje?
Kwakunzima impela, ama-challenges ayekhona, kodwa ngokuthi ngafikela ezandleni zikamama nabomalume ngahlala nabo ngafunda nami umsebenzi owezandla. Uma nje ngiyasebenza nami neyami company, I think ikhona nje kuba ngcono ukuphila kwakhona.
Ye, kule company bani ba?
Ngiyenza ama-glass and aluminium. La ma-sliding doors la esimanje, ama-aluminium, ama-windows. I think nje, yiyo nje ama-window afakwa ezindlini this time. Ise-modern windows and doors esiwafaka ema-window.
So, kulungisa ngapi khonokho njalo uthola ngapi insimbi zakhona ukuze ukuthi uhlangane?
Insimbi zakhona zitholakala ukuthiwa indawo zakhona ngabo Conways nabo Shearline khona lapha eMidrand naseCenturion naseRandberg. Yila esithenga khona iMidrand then bese sithenga namagas akhona la eMidrand sala khona.
Kunzima kangakanani ukwenza ibhizimusi leyo njalo nxa usukhangela kathesi kuyachova yini kumbe liyazamazama nje?
Siyazamazama nje, akukho ukuchova okutheni, siyazamazama. Ama-challenges maningi umuntu wangaphandle ngilapha kuleli lizwe, amaphepha akhona engahlangananga ngendlela eziraythi, okokuthi ama-companies kwezindawo uyathola ukuthi bafuna into eziphelelayo zonke ezala. Njengokuthi mina ngiyabe ngenza ama-shortcut, into zami zingaphelelanga, imisebenzi ngigcina ngayitholanga ngaleyo ndlela. Kodwa khona hayi, ngiyazamazama ukuthola le mncane lami endilileyo ukuthi ngikwanise ukuphila.
Ye, asithi-ke ngenyanga nxa sikhangela sibili kuyenelisa ukuthi uthengise amawindi amafasitela amaningi kanganani?
This days vele into engathi ngibhizi ngayo kakhulu ngama-repair repairs. Isitoko nje esisha esiyabe sifunwa ngabantu hayi kuphansi impela kuthulile, especially iminyaka omuqala. Ngibhizi nje ngiku-repair into yama-slotting to angahambiyo, iminyango engavaliyo, amaglasi aphokileyo ezindlini. Yikho engikwenzayo these days.
So kanti sibuza ngathi ulabantu abangaki osebenza labo khona?
Angilamajita nje awu-2-3 engisincedisana lawo ma nginomsebenzi. Siyancedisana nje lapha nalapha ngoba amakhampani zakhona amancane semaningi, siyakwazi ukuncedisana ngalo sibize omunye ezongincedisa namambizi ezokuncedisa.
Liwuvula njani umsebenzi? Umsebenzi nxa usukhona nawe liwuzwa njani ukuthi ukhona?
Ama-internet, ama-Google ads, i-internet yiyo esisebenza ngawo manje, into zokumaketha ku-Google. Ngoba yonke into vele manje siku-Google, yikho esikusebenzisayo ama-internet manje ukumaketha.
Uyangena ku-Google ufike wenzeni?
Ufike ufake i-profile yakho, ufake ukuthi wena wenzakani. I-Google Ads bayibiza bethi i-Google Ads. Kune-Google Ads ne-Google My Business. Uyangena nje lapho ufake i-profile yakho, ama-address akho, ama-numbers akho, then kunemali efakwayo. Maybe ngathi ngeviki ngiyafaka almost 1,000 rand. So then sebeza ifaka khona le ku-internet.
Nga ungeza njalo ke wena kuya kula ma returns amahle kumbe kuja lokuphuma njalo.
Some good months kuya na ma returns njalo na ubona ukuthi sebenzekile. Kwenyinya kunga khona utshele uyenzela ku 3000. Ungayenza imali e-10 but kwenyinya ngehle nawe impela uyasebenza kanti na ma references sesebenzile impela indawo eziningi kwezinye indawo ufonela nje umuntu obonela oyese khona. Ama references yamanye futhi asizayo ukuthi endaweni esinjalo.
Isingathi ke uzuqale konke lokhu waqala njani ulo buciko bakho kumbe wapho ukucabanga nje ukuthi kahle ngenze lokho
ngasebenza ekampanini thome ekampanini ngasebenza amakampani ebayi 3 ngafunda lana lo msebenzi wezandla ama aluminium then manje ngiqale before qale lockdown because lockdown bayiqala bengisebenzela ekhaya leso sikhathi seBulawayo sathi masizokuthi lize liya akazovala sakuya saza ngapha. Then yiko ngaqala khona ukungena ku-internet lami ngafaka ama-advice ami.
Yes, ngathi waqalisa ngamakampani amakhulu kumbe amakampani amancane lapho osebenza khona.
Kwakungamakampani amakhulu, kwakungamakampani amakhulu. Because the last year engiphume kuyo nalo kuyikampani enkulu. The pity ngoba nje ibhosi yakhona seyatshona but it was a big company. La igcine isebenza khona engaphuma la msebenzelo kwakho.
Yes, ngathi khona manje ubona ngazani kutshova njani kodwa ngasukhangela.
Ngiyazama but ama-challenge lakhona lapha nalapha but ngiyazama ukuthi ngiphile nami ngifake ukudla etafuleni. Ngizama uku-improve impilo bengcono but ngiyazama zama. Akulani project atifana lokho.
Yeah, abafisa ukuthi baxhumane lawe khonapho benze.
Inamba zami is 078-03-00-163 Umbongeni Dube isala eMidrand eThembisi endaweni ethi eThembisi eMidrand.
Yeah, uyiphindi inombolo yakho
078-03-00-163.
Valelisa balaleli ba.
Siyabonga abantu abalaleleyo, siyacela lisupporteni silungiseleni izinto abasafisa ukwakha ekhaya. Siyayenza ama windows siwaphathise labo malayithi abakhona malayithi abasincedisa. Siliphathi naseBulawayo futhi abafuna ukwakha izindlu zabo zibe zinhle. Sikhona siyalenzela iminyango nabawindo ama-garage doors.
Umnumzana Mbongeni Dube yisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa. Limuzwe ixoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 eseMidrand. Elabotswana lithi lizaqala ukupha ingwalo ezijengisa ukuthi abantu bahlatshwa ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ezidindwe ngemitshina ukuze benelise ukuzisebenzisa ukuchapha imingcele. Kuleningi labeZimbabwe elilungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lePasika ngesikhathi yamazwe angumakhelwane eqala ukuyekethisa iziqondiso ze-COVID-19. Intelele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Isikhulumi kugatsha olubona ezempilakahle kwele Botswana uDokotela Christopher Nyanga uthi uzulu uzaphiwa ingwalo ezidindwe ngomtshina ama-digital vaccine cards endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Unyanga uthi ofisi yakhe ibone inani liqonga labantu abadinga incwadi lezi ukuze zibaphathise ukuchapha imncele. Uthi banikeza incwadi ezidindwe ngemtshina uze kungasetshenziswa ezokuzibazela.
Dilotse ile khone go bona gore batho ga
ba sizama ukuthi simise ukuthi abantu basebenzisa incwadi abazithola ngodlo lokhu sesikubona kuqala ukwenzeka.
Amazwe angumakhelwana afana leBotswana, South Africa kanye leZimbabwe ayekethisa iziqondiso zokungena emngceleni labo abatshengisa ubufakazi bokuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 bevunyelwa ukungena kungela esinye isidingo. Labo abangahlatshwanga kuzamele batshengise impumela yokuhlolwa i-COVID-19 itshengisa ukuthi abala mkhuhlane lo inyendala okudlula amalanga amathathu. Umnumzana Andreas Sibanda yena uphakathi weningi elikhangelelwe ukuphuma lilubhekise ekhaya ngekhefu lePasika evikini ezayo. Uthi inyathela likahulumende lizabaphathisa ekulungiseleleni ihambo zabo kodwa uthi lokhu kulakho kudala uxokozela ngoba amalanga ekhefu esefikile.
Umbiko osuvele kuhulumende weBotswana ukuthi bazakuba lama electronic vaccination card ngibona ngani uzakhoza i-confusion ngoba ungakhayela sesele lamalanga angu-9 kuphela ukuthi abantu beqalise ukuya kuholiday. Ngakho ke mbona ngani kuzakhoza i-confusion eningi kakhulu. Lokhu ngabe yinto eqale ukwenziwa kusesele isikhathi.
Kodwa uhulumende weBotswana ukuthi abafana loMzana Sibanda akumelanga bekhathazeke ngoba uhlelo lokuphathisa abantu lusenziwa ngesiphangiphangi kungathathi ngitsho ihola. Abantu kumele balobe besebenzisa incwadi ye-email bethole impendulo ungakahambi isikhathi. UMzana Mthabisi Dubeni okhangelele ukuya ekhaya esuka eSouth Africa edluloko leBotswana uyancoma imisebenzi yabohulumende bamazwe abangomakhelwane.
Mina ngibona ngathi kuyinto enhle ukuthi abantu bavumile ukuthi basebenzise ama-vaccination cards. Linyathelo elincomekayo ngoba wonke umuntu iphethe i-vaccination card kodwa ukuthi abantu basebenzise ama-digital cards lakho kezwakala ngoba kulama-concerns ukuthi abanye abantu bangabe bephethe ama-vaccine cards awe-fake ngoba kulaba bantu abagangileyo phandle la abakwaziyo ukuzenza lezi zinto. So kuhle ukuthi le digital ibe khona.
Udube uthi ongakhathaza ukuthi njengoba kusetshenziswa imitshina kanye lezebulenjini kungaba lokuphazamiseka ngesikhathi abantu besithi bafaka isicelo sokuthola incwadi ezidindwe imitshina.
Kuqakathekile ukuthi abantu bangafaka ama-applications abo nge-last minute because with into ezifana le-internet you never know. Yikho kuphela esingakhathazeka ngakho sikhangelele ukuthi Easter isemaduzane kodwa hayi khona kulinyathelo elihle eliqondileyo ukuthi kusetshenziswa ama-digital vaccine cards kodwa akufuneki ukuthi kugcine kuyi-inconvenience abantu abafuna ukuya ekhaya nge-holiday.
Iningi belisehluleka ukuya ekhaya ngenxa yenhlawulo ephezulu ekade idingakala ikakhulu abantu behlula i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test. Kodwa amazwe ambalwa ancelelayo leZimbabwe awasadingi i-PCR test. Kulabo abahlatshwe ijekiseni ngokupheleleyo bayavunyelwa ukuchapha kungela ezinye izidingo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Abenhlanganiso yezemidlalo yemiculo lokulingisa iyethobela Arts Foundation yakobulawayo bathi balomcimbi abazawenza ngempelaviki kusukisela ngolwesihlanu usiyaphela umgqibelo kuleli dolobho. Lo mcimbi ujonge ukuba inhlonipho lokunanza umsebenzi omuhle wenziwa ngamaqhawe omdumo wembube abawubumba amaqembu eminyakeni engamashumi amahlanu edluleyo. Lawa maqembu ngakugqela uBlack Mfolosi, Imbizo, Sunduza, amaBhobesi lamanye. Sibelethuba lokuxoxa nomqondisi owasungula inhlanganiso lo eyethobela Arts Foundation, uMnumzana Oscar Siziva. Ngalo mcimbi wabo wangempela sonto.
Umcimbi esila ngoFriday uorganizwa yiThobela Arts Foundation, foundation esilethuyez operator eregistered foundation under National Arts Council of Zimbabwe. Promoter ama-upcoming artists and the Zimama season artists esenza ama-shows nokunye. So we have got a show okuthiwa khona honoring imbube legend ona abaculi bembube abacula kudala kusukisela ngo-1960 something up to right now. Yabo honor the likes of Black Mfolosi, Sunduza, Isinyizi, amaBhobesi and others. So the siyenza leyo ishow nge-Friday mhlaka 8 April 2022. Therefore, at 5 PM siyafika u-8 eBulawayo Theatre. So kuyaba kumnandi ama-artist amayenza bekhona lapho e-performa enandisa yindosa usa the Morning Star, iSunduza, iGrifters, iJongos, iTen Happy Boys, and then yindosa usa Teenagers, Men of Influence and others.
Kungena ngemali yini?
Yebo, kungena ngemali 5 years ukungena abadala abantwana 3 years.
Kungani liyenze ngesikhathi esifitshane 5 to 8 kuphela?
Okay. Siyenze 5 to 8 because it's a 2-day event. The next day on Saturday ngaka 9 April izabe isuka lapho izokhambisa ama-legends ethu ukuthi ebuka e-museum bakhokhe njengoba sele sibahona bebuka i-individual zethu zeZimbabwe. Then sisuka lapho sizohamba siye emasilela lapho esizafika khona sikholisa khona i-Living Together, sijabula sithokoze abafuna ukuthi bakwanise ukuthi bazokhuluma lama-legends bakhulume nabo bakholise babuze konke ababuzayo. I-free event izoba ngesaturday emasilela eGwakalanda.
Sisela sikhathi bani? Yephela sikhathi bani?
Okay, so instead of 12 Ekwagalanda, is your killer 6 number? Langalong.
Lo bekungumnumzana Oscar Siziba umqondisi wenhlanganiso eyeThobela Arts Foundation esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Umpresident Jeremiah Nkosi asidibaneni ngo-6:30 kusasa.